Ela Zimbabwe linikwe umuthi olesisindo esedlula kancane izigidi ezilithumi lengxenye 10.6 million vaccines. Lolu hlelo lukhangelelwe ukufinyelela abantwana abafika izigidi ezine 4 million kusukela namuhla kuze kuyefika uncwabakazi womnyaka ozayo. Umongikazi ophethe uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uNkosikazi Sithokozile Hobe uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa yipolio virus type 2.
Thina eziBulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovirus oral polio vaccinations bonke abantwana abasuka ku-0 siyafika ngaphansi kwe-10 years bayathontiselwa kulezi hlelo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. UNkosikazi Hobe uqhubeka echasisa ngokuqhutshwa kwehlandla lakuqala eliqhutshwe ngenyanga edluleyo ekaNhlolanja.
Siyakhuthaza abantu bakoBulawayo ukuthi babuye sizabe sithontisela abantwana sikhangelele ukuthontisela 284,586 abantwana
nge-4 days lezo zilandelayo. Omunye obengowakuqala ukuhambisa umntwana ekilinika namuhla ngunkosikazi Nomusa Ncube ohlala esizinda koBulawayo. Yena-ke uchasisa ngokuqakatheka kokuthontiselwa kwabantwana umuthi wokuvikela ipolio.
Ihlelo lepolio liqakathekile kakhulu ngoba lanxa sasikhula kanjeukhona kodwa abantu babesaba ngepolio kodwa kathesi siyabonga ukuthi sokunohlelo lwamajeli ezempilakahle okulamajekiseni okuhlabela khona. So nje ngifika lapha ngineklinika mina ngizothatha isaplaya yami i-OI ngizothiwa abantu angibathontiselwa ngathi ngafona endlini ukuthi abantwana babuye labasuku bezothontiselwa ngoba kuqakathekile lawa ama-2000 lawa abaqakathekisa impilo yabantwana babo.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Princess Debe uchaze ukuba umntanakhe uza okwesibili ukuzothontiselwa.
Kade ngizothatha amaphilisi ami but ngasengihlangana nalo ukuthi ngithontiselwa abantwana. Ngo-February 27 hayi luqakathekile uhlelo lasincedisa ebantwaneni abayenze kahle kakhulu.
Isakhamuzi seShabalala uNkosikazi Limpiso Majiji laye uthi uzothontisela okwesibili.
Uzothontisela one year 6 months uzothontisela umntwana.
Leli hlandla lesibili eliqale lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu kuyonale iviki likhangelelwe ukufinyelela abantwana abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 214,586. Phansi kwalolu hlelo eleZimbabwe linika abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswa kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. Ngomnyaka odluleyo ngomfufu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. EleZimbabwe lacina ukuba labantwana abatholakala bele polio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yathola imendulo yokuba lilizwe eselenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccines. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.